thina siyakwazi ukuthi uma sokuyisikhathi sokuloba kumbe ukubhala ngendaba zokhetho kumbe ukusakaza ngendaba lezi kaningi kule nhlanganiso ezibona ngokukhutshwa kwembiko ezigcina sezisetheswa imilando yokuthi zilohlangothi ezilusekelayo. Ngakho-ke thina njengentatheli zindaba njalo siyithe esikhokhela intatheli zindaba sihlala sikhuthaza intatheli labaqeqeshi babo, inkokheli zabo, ukuthi umsebenzi wokubhala awumelanga siyinto esayifunda sonke. Ngiyakwazi ukuthi lawe wayifunda ukuthi awumelanga ube nohlangothi, awumelanga ube necele olisekelayo, kumele ulinganise amathuba nxa kuyukuthi maybe lo ukhona kukhulumayo lalo osolwayo ndo okhukhumeza abanye akhulume akukhulumayo. Ngakho-ke ngathi ngamafitshane thina njengeZimbabwe Union of Journalists siphakathi kohlelo, ngoba siyakwazi ukuthi lezi ndaba ziyahlupha, siphakathi kohlelo lokufundisa intatheli zindaba ezweni lonke ngaphambilini kokhetho lolo olukhulu oluzayo ukuthi siqhube njani umsebenzi wazo.
Hayi, ngezwakala. Mnumzana Mhlanga, wena ubona njani okwenzakalayo njengomuntu wezombusazwe? Likubona njani ukwenziwa zintatheli zindaba ikakhulu nxa sikhangele amaphephandaba le misakazo kahulumeni?
Okokuqala, ngithanda ukuthi ngivumelane nesikhulumi esikhulumayo. Intatheli zendaba ziyathatha izindaba sibili, kodwa engikusolayo ukuthi nxa sebezikhipha sebeziphendulela, abazikhiphi njengoba ziyizo. Ngoba ungananzelela ama-headline awo abawakhiphayo, ngikunike umzekeliso wale ephume kathesi ukuthiwa Mugabe indozi zijamisa. Ayisikho lokho okuthina sikhulumi la ngomgabe lo mgabe kumbe samthina nini bemkhipha khona ngodlalela ngo-20 November. Sebezama ukuthi bangcolise ukuthi umgabe usephakathi kwaleyo, abakhulumi omjiniri. Omtiniri yibo esebenza lapho, bona yibo asebezitshela angazi kumbe bahambe bavumelana lo mgabe bayakhuluma naye. Bona sebengusomlomo kamgabe ukuthi umgabe usesebenza uyindozi uchamisa. Umgabe engxenye esikhuluma nje lokurejista kuyavota karejistanga.
Hayi, kuyezwakala. Mr. Longozi, ungasitshela ukuthi wena ngokubona kwakho abalodubo lapho ayisibo bahleli yini o-editor le nkokheli kahulumende, njengoba abanye abasebenzayo abazintatheli zindaba nje babe bezithethe nje indaba ziyizo sezisiyaphekwa phambili?
Ngiyabonga baba Gandhi. Khonokho okutshoyo liciniso elimqodo, ukutsho ngoba uyakwazi uyintatheli ukuthi zikhona izigani ezithi nxa abafana lamantombazana bephumile babuya lezi ndaba, bona basale bezikhanzinga befako kwabo sebetshelana ukuthi hashi ukuze uhlangothi lwethu luphume kakuhle, kumbe labo esingabathandiyo baphume kubi, asenzeni lokhu sikhanzinge kuphuma amanga leqiniso, kumbe bahlekise injongo yodaba lolo. Ngakho-ke ngingathi kukaningi zikhona intatheli zindaba ezizifaka phakathi ezihlezi zikhethele zona uhlangothi. Angithi nje sibabonile abafowethu nje akade bephatheka kuma-primary amabandla wonke, asishuthi kubi, hayi into enhle kakhulu. Ngakho-ko khonokho kutshengisa ukuthi umuntu lowo uvele ulo hlangothi alalo alusekelayo. Bese siya phambili, bakhona futhi othenga abahleli laba abaqhashwa kusaziwa ukuthi vele ingqondo zabo zinikanje ziqondile kumbe zithekile ngumuntu ongamsebenzisa na.
Ye Mnumzana Mhlanga, manje kuyini osekuzayenziwa kathesi njengoba lokho kukhanya kuqhubekela phambili?
Sizaqhubeka sibili sizama ngayo yonke indlela ukuthi kulungisiswe njengoba ekhuluma, ngoba kulilungelo labantu ukuthi bazwe into ezimqoka eziqakathekileyo.
Labo phela kwesinye isikhathi, esikhathini esiningi bayethusela intatheli zindaba. Angisho ukuthi ukubhala amanga kumbe ukuphosisa into elungileyo, kodwa kaningi abantwana basebenza besesaba.